Inhlanganiso ye Food and Agriculture Organization ithi minyaka yonke abalimi bekwele Zimbabwe balahlekelwa isivuno esiphakathi kwesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kusiyafika okungamachumi amane ekhulwini 40%. Inhlanganiso le ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuvuna kumbe sebefaka amabele eziphaleni lezinye indawo. Urumpitsa eMatonga olima amatamatisi eChegutu uthi uhlupho yikuthi iningi labo kabalungiseleli ngemfanelo ukuvuna amabele.
Ukulima salima kahle kahle sibili, but the problem iba khona kundaba ye market research, especially for thina esesiqala ukuthi siyalima njalo. Most of the time umuntu uzaqala ukudinga i market izinto sezivuthiwe. And most likely you are going uzathengisa especially nqa ngama perishables uzathengisa ngeprice engasiyo ngoba awukwanisi ukuthi ugcine for a long time.
UBenjamin Mpofu ngumlimi osakhulayo oselowa gweru enkabazwe uthi kuningi okubahluphayo okwenza ukuba belahlekelwe ngamabele ngesikhathi sebevuna okulinyiweyo.
Okuhlupha kakhulu yimali, noma ulwazi ulalo nxa ungena mali yokuthenga izinto ezifana nje lemithi, ukwakha indawo ezifanelele, okunye akuncedi ukuba le knowledge yakhona. Okunye njalo yikuthi abalimisi these days bafuna imali ukuthi sibantu besincedise in the form of fuel, ukudla lokunye, lokhu yikho kusifisela emuva.
Umnumzana Wallace Banda, umlimisi osebenza eMathebeleland ekunkampani yeSeedco, uthi bayazama ukunceda abalimi.
Minenge imizamo esiyenzwe ngabalimisi bakahulumende kugoqela labalimisi abengatha ezizimele zodwa esithi ngama NGOs kanyeke lathi thina abanye esisebenza singaphansi kwamankampani ayiwo alungisa imithi yona le yokulondoloza isivuno zethu. Siyakhuthaza ke balimi ukuthi asilondolozeni isivuno sethu ukuze singalahlekelwa inzuzo yethu.
Umnumzana Isaac Ncube ngumlimi eFilabusi esigabeni seInsiza uthi abanye abalimi abasakhulayo kabakwazi ukuvuna kahle amabele.
Uyabona ma ulima akula nto kuthiwa le i-useless ngakuse kulimeni ngizothi ama ubomnengi kangaka ungatsho lutobho kuwumunjanyana okunziso kwafana yilosi ungambona mina ngidobho ezilela ngiyifake egogogweni ama-grands wonalana ayafaka isivuno sakho sibe phezulu ma uhambise ngisebenza ngama-grands to ton.
UBeauty Chitakwa umlimi ohlala koBulawayo uthi ontanga badinga uncedo lokulima kanye lokuvuna amabele.
Ama losses isikhathi esiningi kubangelwa yi lack of training, the experience and the lack of ama inputs. Ungakwanisa ukuthi uthengise ukugcina izinto ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agricultural Extension Services uthi ziningi indlela zokuvikela ukulahlekelwa ngamabele lokunye okuvunwa emasimini.
Ukulahlekelwa kwesivuno sikukhangela sisukela isivuno sisemasimini ngesikhathi sivuna. Ubudli obuba khona kungaba ngamagundwana, kungaba zinyoni, kungaba yibudli baso isilimo sakhona. Kusuka lapho nxa umlimi evuna, kumele ukuthi ngabe uvuna efaka emthunzini, endaweni evikelekileyo. Kuqakathekile-ke ukuthi lathi esizabe sisebenza leso silimo, sibone ukuthi khona siphatha ngendlela ehlanzekileyo ukuze phela sibe isilimo esizakhwabithwa ngabantu.
Kulabalimi abatsha asebezinikele ukuphila ngokuziphandela emasimini abadinga ulwazi lokuvuna amatamatisi, umumbu, inyawuthi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.